Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa kakhulu. Khathe singasikhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala. Ende sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluzwa.
Oke waba ngumeli wezengeza West edalele parlamente, umnumzana Job Skala owebandla eliphikisayo ele-TCCC uzaqhubekela phambili lokhu evalelwe ngemva okokwalelwa isicelo sokulahla kwecala lakhe.
Ikholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edrobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala.
Uhulumende ukhuthazwa ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachuma isikhombisa lanye abahlolwe batholakala belekholera yabulala oyedwa. Ibutho le-Israel selamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parlamente umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo ele-TCCC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokuba umthethwandaba kamantshi oweHarare umalele imvume yokuthi leli cala lilahlwe. Kubikwa umlondolozi Ndlovu eseHarare.
USikala uselamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphanyeke izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe, kodwa walelwa zonke lezo zicelo. Edabeni obelithoniswa namhlanje, amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu, umantshi uTafatswa Mitsi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala wathothozela uDlakela ekubulaweni kukamuyi unkosazana Mo Blessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanu-PF. Ekhuluma ngokwenzakala edale namhlanje, igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala Galacada.
Being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that is it is capable of convicting. But the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of November for the conclusion of the defense case.
Esikuchoyo ukuba ubufakazi obabekwa ngabachuchisi kuyacaca ukuba abukho egcekeni. Umantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusamhla ka 24 lwezi lapho azathoniswa khona.
Unkomo uqhubeke esithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana leliyasikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala uselesikhathi enciswa imvumo yokubhadala isibambiso sebail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela unkosikazi Ellen Shiriyelenga olilunga le-CCC emele abesifazane ephalamende uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu lokho behlukuluzwa kakhulu. Kathi singasikhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala endisikhanyela njalo kulabantu bethu abalokho behlukuluzwa ngamalanga aphele adlulileyo lapha sibone omunye wayengummeli wethu eParliament ubaba Honorable Jidakwa uchawe kakhulu ngabantu bezanu PF njalo ngaba security state agents kodwa so njengebandla sikukhanyela but esikuchoyo ukuthi hayi ongaphelwe kuyahlula
usikhala uzaphindela emthethwandaba mhlaka 20 lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe incijiso zombusazwe zesithi lokhu kuveza sobala ukungahlonitshwa kwamalungelo oluntu kuleli uhulumende uya kulandula lokhu esithi usikhala kumele amelane lamacala akhe nxa emsula akhululwe imthethwandaba ngimele i-27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezano PF lisolwa kakhulu ngabanengi ngokwalela ezinye intatheli izindaba zenhlanganiso zezindaba ezizimeleyo okugoqela as the Voice of America ukuthi zithaphe izindaba eziphathelane lomhlangano wayo omkhulu eliwenza minyaka yonke. Lumhlangano oqale namhlanje uphela kusasa wenzelwa eGweru. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva. Lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko, masikhangele izanu PF libandla elibusayo okuthi ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kazo.
Umnumzana Benny Moyo isakhamusa kobulawayo uvumelane lochuma.
Media ezenqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa andithi uhulumende lomthetho owe access to information.
Isikhulumi samapolisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapolisa lentatheli izindaba laye usone ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sihambe siyo enza interaction kumbe engagement lamabandla ahlanganisela iMinister of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondiswa wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy, I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed, per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondiso hlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangile, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabi kwazi isizathu esiqhakathekileyo sokubana why bevalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ngidingisisesibili phekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe uNkosazana Helen Sithole usola isenzo sezanu PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabe emisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba uAnastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba njalo ungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe iconstitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz iVMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe izanu PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo 62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngonxabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Liqhubekela phambili liqansa inani labantu ababulawa lokutholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempila kahle lukhiphe umbiko othi izolo kulabantu abangamachuma isikhombisa lanye abahlolwe batholakala bele-cholera yabulala oyedwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Liqhubeka liqansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempila kahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 belomkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuera yiyo elenani eliphezulu labantu abatholakala belomkhuhlane abangamachumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcitshi zezempila kahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lomkhuhlane usuyingozi elizweni i-national disaster. Ingcitshi kwezempila kahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo ukuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcitshi uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela seParirenyathwa esiseHarare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo se-cholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancitshi, kungaba ngcono sibili ukuthi i-cholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi i-cholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela sesalemgabe eHarare.
I-cholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edolobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi awula manzi abengcolile engahlanzekanga. Yikho kusuka kubangela i-cholera.
Kulezicinti ezingamachumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele i-cholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5,677. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibutho le-Israel selilamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Impile eqale mhla ka 7 Mfumfu yabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1400 e-Israel njalo sekufe abanye abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7000 eGaza. Ekuhlaziyeni loludaba i-Studio 7 ixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Baye afa abantu abangalaxala ama-Israelites lama-Palestine. Kuyinto ebuhlungu engikholwa ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi, ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, sikhuthaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yokubana umhlaba uhlezi uthule ugoqa izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani obuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe buze ukuthi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, ikhangele ele Zimbabwe ebelithengiselana le Israel. Siyabona lapha ukuthi iZimbabwe iteam iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale, kwesinye isikhathi ithenga imitshina yokuthelezela lokunye. Lokhu ubona ukuthi ukuza kwenza njani, kuza kuletha ubunzima obunganani eZimbabwe?
IZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu uningi lwabantu. Khona ukuthengiselana kweZimbabwe le-Israel yebo bekujabulisa labo abanolutho abalutshwane abaphezulu abalezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli. Labo sebezadubeka and bona uma bedubeka udubo lwakhona lufisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisa ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.
Lo ube ngumkhokeli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo exoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyama.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo World Wildlife Fund for Nature namhlanje igqibe umhlangano wayo lenkokheli yengatsha zikahulumende leyo mdabu emangweni weWange leBhinga. Lo mhlangano ujonge ukuphuma lamacebo angasiza abakhelane lezihonqo zenyamazana zendle ngemva kokulahlekelwa yimpilo kwabantu, izifuyo, amabele, abanye bechiywa bekhubazekile. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyamazana ngasikhathi sinye lezo ndlela zivikela lokulondoloza imvelo phansi kwendikimba ethi Nature Based Solutions. Umqondisi wohlelo lolu ekuhlangothi olwe agroecology eWWF umnumzana Hlengani Dube uthi baqoqe abomdabu ukuba bezwe kibo inhlupho abahlangana lazo ngezemvelo ezigoqela inyamazana izihlahla lokulondolozwa kwamachaphozi.
Nesifisayo ukuthi sikwenze ukuthi omama labanye nje tenezithi asebe yiwathi esebekhayela imizi ekhona apha emakhaya ukuthi bebe khona nxa sizama ukuvuselela izinto lezi, nxa sizama ukuvuselela imiganga, sizama ukuvuselela amakhaphozi, sizama ukuvuselela nalapho abahlala khona emakhaya ngendlela zokuhlanyela izihlahla.
Inkokheli zomdabu ebezikulo umhlangano zamukele ngenjabulo lolu hlelo, kodwa zilesicelo sokuthi nxa kuvuma inhlanganiso le iqale ngokubiya izihonqo zasendle besithi kunje imikhuhlane phakathi kwezifuyo lenyamazana zendle isibhahile kungenxa yokudlelana kanye lokunathelana phakathi kwabantu lezinyamazana lezi emachibini. Induna uSinamagonde weBhinga uthi phezu kwemikhuhlane le basengcupheni njalo yokulwisana lenyamazana labantu, athi lokhu kubangelwa njalo yikukhuphuka ngesikhathi sinye kwenani labantu lenyamazana.
Abantu kumele bezuze amanzi esayidini yazo, inyamazana zibe namanzi esayidini yazo, then kube lefence ezayihlukanisa inyamazana labantu. Khathesi amaboundaries ongamaboundaries okuphela inyamazana ingacabanga ukuyale iyahamba, umuntu acabanga ukuyale uyahamba. Yikho libona le mikhuhlane ezifuyeni siminingi.
Olibamba lenduna umvuthu umnumzana Bishop Matata Sibanda laye ukhala ngokulwisana lokhu ethi indlovu impisi kanye lezilwane zibathwalele ubhulo.
Yena usiphila ndawonye lo mulo olintolo sokusithi zona ngahlala lale lati sibele. So noma ulima uyazibuza ukuthi ngizavuna yini, uyakuvuma usuvunile uma ungakavuna usuvunile.
USibanda uthi lokusabela kwabelusi bazo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuntengentenge nje.
Esikhathini esiningi bathi befika sekonakele, ngoba ungazubiza ukuthi buyangithathesi usesikhathathani lamuthi. Esikhathini esiningi awuhlupho lukhulu ngaphandle kokuthi ngabe bakhona esesihlala labo xa kulilingi bazibayisuka sezivuna lapho la.
Umnumzana Xolelani Ncube obona ngezemvelo esekhanselini yeWange Rural District Council uthi abahlali abangcelezelane lesihonqo seWange National Park bathwele nzima ngokuhlala bedlelwa izifuyo, izilimo kanye lokunatha amanzi angahlanzekanga abawanathisana lenyamazana lezi. Uthi kunje ngobukhulu besihonqo lesi asila ngitsho umfula, ngakho inyamazana zechapha zisiyanatha emfuleni yabodeka gwayi matetsi okuyikho okumemethekisa imikhuhlane.
Nyathi izinyamazana ezinjalo zinemkhuhlane ezivele zilaya eziyithwele yofoot and mouth labo abanye bani. So sokusenza interaction njani sisiba even intense in terms of ama-zoonotics ngesilungu, ukuthi imkhuhlane ebamba abantu phinde ibambe lezinyamazana leyana igcine sisimemetheka kakhulu.
Omunye njalo umqondisi wezemvelo kuhlangothi lwe-Environmental Management Agency uNkosikazi Chipo Zuze uthi phezu kwalokhu bafisa uhlelo lolu lukhangele ezokuvuselelwa komganga.
Kuletha inhlupho ezifana lokungcoliswa komkhathi. So inhlelo ezilokwenza ngokuthi umkhathi uhlambululwe lakho siyakukhuthaza.
Kodwa abe-EMA bathi inkokheli zomdabu kumele zidlale indima enkulu ukuze uhlelo lolu luphumelele ngokugweba laba abephula imithetho yokulondoloza ezigabeni abazimeleyo okufana lokutshisa umganga, ukugamula mahlayana izihlahla kanye lokubhidliza incingo zesihonqo. Abe-WWF bathi uhlelo lolu lusazodluliselwa kuzakhamizi zezigaba lezo lazo zethule yazo imibono qede besungule uhlelo lolu oluzaqhutshwa kweminyaka emithathu. Lokhu bakwenza bebambisane lohlangothi lwe-Canadian International. Ngimele Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ithi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi uphokile. Woza Woza
Guliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wechibilika uJeffrey Moyo odume ngegama lokuthi JM Sound. Yena ke udabuka eKezi esigabeni seMathabeleland South. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Wapinde futhi yena wamthelela impilo azoyiphila kulo mhlaba esiphila kuwo. Bantu bami ngicela nilekezele.
Umdumo wechibilika abanye bathi irumba uculwa kakhulu etsholotsho laseplumtree kodwa uJam Sounds uthi ke ikezi ngeke isalelelayo asizwe imbali yakhe ngamafitshane.
Ibizo nguJeffrey Moyo, ngizalwa endaweni yaseGalawupa ekezi eMathebeleleni South ngaphansi kwenduna uMalapha. Ukucula ngiqale ngomnyaka ka-2010.
Selamadlalathi ambala uJM Sounds. Wona umculo wakho uthiwa yini?
Umculo wami irumba, amadlalathi asemu 5 kuhlanganele nama collaborations. Ukubhala izingoma ngiyazibhalela, akukho lapho engithola khona usizo.
Sengizingelwe busuku nemini bo. Sengiphila ngenyama sangamanye. Bimba, bimba, wethu sinamini, tampaba yezamo.
Abaculi abakwenza wathanda ukucula njalo kwamanje usebenza nabo bani?
Ngumashini Sibanda owendolwane Super Sounds. Yes, ngangumlandeli wendolwane kodwa ke eqinisweni mase ngibeka nje kusiba clear ngingumlandeli kaMathini. Umuntu engisebenzisana naye kakhulu emculweni uLawrence ongumntaka Antwami, yindoda esiclose kakhulu. Bese kuthi nomunye umfana nje omncane wasetsholotsho from Mthokozi Sindlovu. And then abanye nje siyahlangana ngalokho esiyabe sihlangana ngakho siphinde sihlukane siyehlangana futhi mase sidingayo.
Jena abalaleli ukuthi umculo wakho bangawuthola ngapi Jeffrey?
Abangangithinta ku 0711706026. Ku YouTube channel sikhona ungathi JM Sounds uyakwazi ukuthi usithole lapho na ku Facebook ekhasini le Facebook siyatholakala futhi nakhona na ku Instagram. Ngiyabonga.
Bese chibilika ngomdube we rumba ovela ku JM Sounds uye bese la ukuhlela waza. Oh, the Friday. But that's what they're taking it on. It comes from the Jesus Band.
Jacob Sounds.
Lilalele kumsakazo we Studio 7. Good Life Talk namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu owezano PF oqale eGweru kanye lokuqhubekela phambili evalelwe kwayengumeli wezengeza West edalale parliamente umnumzana Job Skala. Singakehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Skala owebandela iphikisayo ele-TCCC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahlwa kwecala lakhe. Ukhulumende ukhuthaza ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlole batholakala bele cholera yabulala oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.